Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili, mhlaka 20 Inhlangula 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
meli bephalamende ukuthi ke esikodweni eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba bafuna ukuncedisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilanga nakusasa lihambe kakuhle.
I-commission ekhondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukuba nakusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe engisebenza ngayo engisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhuluma inyinto, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ngilandela isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifonayo.
Amakansila amahlanu aweGwanda North azise ukubana sechiyane le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo MLA, i-Citizens Coalition for Change. Namhlanje lusuku lweziphepheli ole-World Refugee Day, lapho olunanzwa khona minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. I-commission ekondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukuba nakusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes aze avalwe ngo-4 p.m. emini yantambama. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba yeHarare namhlanje, umholi weZEC umnumzana uHloyile Sliigwana uthe i-commission yakhe isilungele ukhetho lwalonyaka. Umnumzana Sliigwana uchasise ngamaphepha afunakalayo kulabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka.
Meli bephalamende futhi ke esikodweni eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba bafuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilanga nakusasa lihambe kakuhle.
Uqhubeke esithi inhlanganiso yakhe izakupha bonke abancintisayo ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll.
Laba bafuna ukuncintisa nxa sikhangele laba bafuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli welizwe, kumele babe nabantu abaza bakhetha abavotayo njalo ababhalisileyo ukuvota. Omunye nomunye kumele abe labantu abamsekelayo abalithumi kusuka kuprovinsi inye ngayinye. Uthi ke labo ke abafuna ukuncintisa ukuba ngabameli bephalamende National Assembly kumele basekelwe ngabantu ababhalisileyo kuconstituency naleyo lapho abafuna ukumela khona abahlanu. Kuthi ke labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwamakansila kumele labo njalo babe labantu ababasekelayo ababhalisileyo kuleyo wadi abahlanu njalo.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele uhlelo lwakusasa esithi azabhalisa amabizo walabo abafuna ukuncintisa bewamele. Obona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe selilungele ukhetho.
So kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafunga amakandidate laba bala maphepha ayeneleyo yini, kukhangela ukuthi isithupha sikhona, i-birth certificate ikhona, lama nominators akhona, lokuthi njalo abantu bona laba bakhona yini ku-voters rolls. Sihluzisisa ingwalo lezi.
Umnumzana Mabutho Moyo ebandla leZANU-PF uthi ibandla lakhe selilungisile wonke amaphepha alo.
Ibandla leZANU-PF selizimisele, selifake wonke amalungiselelo okuthi linqobe ekhethweni, ngoba yilo phela ibandla elakhululilizwe, yilo ibandla elithatha indaba zokhetho ngebanga eliphezulu kakhulu. Akudlalwa kuZANU-PF, kuyasetshenzwa.
Izeki ithi sithole amabizo abanye babazabhalisa kusasa kukhetho lokudinga umongameli, abagoqela umnumzana Nelson Chamisa we-CCC lelikamongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa emele iZANU-PF. Izeki ikhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba avote ngokuthula, isithi kumele umuntu wonke alandele inkuthazo kamongameli welizwe eyokuba kuvote ngokuthula. USlai Gwane uthi kulabantu abadlula izigidi eziyisithupha 6 million ababhalise ukuvota kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka ngolokudinga umongameli, amalungu ayedayela ephalamende laweSenate, abazamela omama, abazamela abatsha, abazamela izinduna labazamela abakhubazekileyo kanye lamakhansila. Abafuna ukuba ngomongameli, amaphepha abo azahanjiswa edayele High Court eHarare, ukuthi abafuna ukuba ngamalungu ayedayela ephalamende baza kusa amaphepha edayele likamantshi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Amakhansela amahlano aweGwanda North azise ukubana asitshiyanele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla ele Citizens Coalition for Change, CCC. Kulandela ukukhethwa kwabo bengaphikiswanga kuma-primaries alelo bandla. I-MDC iqotshe amakhansela amaningi nyakenye ayicatshangelwa ukubana adlelana le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezishiyeneyo zelizwe kusasa ukwamukela amaphepha alabo abafisa ukuncintisa kukhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma. Babalisa umnumzana Sandford Gala, ukansila kaward 1, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu kaward 2, umnumzana Limukani Nono kaward 3, unkosikazi Lobukhosi Malila kaward 4, nomnumzana Nkululeko Malumeja okaward 7. EGwanda North, unkosikazi Lobukhosi Malila uthi wathiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MDC Alliance. Okwamanje kusukusela kuqalisa i-TCC ngangena ku-TCC. So sengiyingxenye ye-TCC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-TCC.
Ukansila kawathu unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la isetshiyane lebandla le-MDC.
Kuthe sokusithi kuyangena i-TCC, sahamba ngayo i-TCC even imihlanu yemigwazo yitade siyenza. Fika isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate.
Umnumzana Stanford Nkala ukansila kaward 1, omunye wabathiye ibandla le-MDC, uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza le-CCC njalo uMonzora ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzathi wasexotha abanye ngale, waxotha labanye ngale, but thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe. Sasihlale lathi sazithulela sisithi kumbe into engalamsebenzi. Sesisizwa-ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
Umnumzana Limukani Noni ongukhansila kwa-3 uthi bathethelela inyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathi engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhulume enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami, ngilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo. So thina sesehlukana labo kudala.
Incwadi yamakhansela lawa ngokuthiya i-MDC yamukelwa nginobhala jikelelwa leli bandla ezansemandebeleni umnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC ematobo lapho kubikwa kulokungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho lokudinga amalungu edalela eParliament. Siqoqele unkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli lebandla le-CCC.
Zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 wards, so sesimangaliswa ukuthi kathesi icandidate isibuya ingumadala boyindebele. Cela ukuthi into leyi lilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright, uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Esikhulumeli se-CCC ezansi emandebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazancindisa ukhetho bazakwaziwa kusasa, njengokutsho kwamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tsamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise kuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiploywa. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani ubaba engangithumanga ezitolo. Nxa ubaba esethume omunye umfowenu ezitolo, bekezela la uza kuthuma kumbe uyethe ezinkuni kumbe uyewukhamana. Imisebenzi mningi, imlando mningi ekhona izaba khona.
Idala le-nomination court lizahlala endaweni ezijeneyo zelizwe kusasa ukuze lamukele incwadi zalabo abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabi leli lodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalo nyaka, khona kumele abhalise ukusasa lapho kuhlala khona idala le-nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise lokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namhla lusuku lweziphepheli All World Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-20 Nhlangula. Usuku lolu lwaqala unanzwa ngomnyaka 2001 ukuthakazelela iminyaka engamashumi amahlanu kwenziwa ngo-1951 umhlangano omkhulu we-Refugee Convention owaphuma lezinqumo zokuvikela iziphephele. Uhlangothi lwenhlanganiso emananyono womazwe omhlaba ye-United Nations High Commissioner for Refugees luthi kulabantu abedlula kancane izigidi ezilikhulu ababaleka imizini yabo emhlabeni jikelele, phose ingxenye yabo 2.5 million ngabasemazweni abo, kuthi abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million ngabadinga uncedo kwamanye amazwe. Abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million badinga ukuvikelwa ngamazwe achiyeneyo. Iziphephele ezifika amashumi ayisikhombisa lane ekhulwini 74% bagcinwe emazweni alabantu abampofu lathuthukayo, amazwe amahlanu alabantu abaningi ababaleka emizini yabo ngele Syria, Venezuela, Ukraine, Afghanistan, lele South Sudan. Amazwe amukela iziphephele eziningi akhuqela ele Turkey, Colombia, German, Pakistan, lele Uganda. Kulezi phephele ezidabuka eZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo, abanye bakwele Melika, South Africa, Australia, Kenya, Britain, Botswana, Mozambique, Swaziland, Canada, lamanye. Kips Dube wa Studio 7 uxoxe lomnumzana Agrippa Sibindi, omunye wabasuka eKezi ngabo 1970 bayahlala kwele Kenya. Usibindi uthi usela maphepha ukuba isizalwane sakwele Kenya, i-citizenship.
Zalwa ngikholi okwesibindi, ma-ofisi yethu kusekhezi, imiselwa ngo-1948 emathekeni laphana ezintabeni. Ye, sazodidula ngo-1952 esisiwa emaphaneni. Yikho kokathesi ngilapha eKenya. Ngibuye lapha eKenya, sike sahlala eZambia, kwasuka eZambia sabuye eKenya. Ngahlala eKenya okweminyaka ethize, ngazohamba futhi ngevangeli ngibuye eZimbabwe. Ngisiyahamba amazwe esisathi afika eBotswana, eZimbabwe. Ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya. Ngilapha nje ngile ncwadi zalapha konke okwamukwa khonapha. Abantu abaningi bazaza khonapha, sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside, incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020. Sanikwa kanye siyi-group ye-church njengokubuya kwethu sawuhamba ngevangeli. Yikho lapho sathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana bayendele eBotswana, abanye base-Zimbabwe, abanye bakhonapha e-Kenya ndawo.
Wezwa njani baba Sibindi uthola incwadi lezo?
ngezwa right ngoba abantwana bonke sabazela sihamba ngevangeli sika uJohane lesihamba ngali uyala sishema elayasho obaba emakhaya bazazofika kuleli lizwe bahamba amazonke baze baphelela lapha lathi sezala abantu sezala abantwana sathatha sikhula silaba sesilabazukulu ngathi mtshela umntana nami sebizwa kuthiwa ngobaba mkhulu la ngoba kuse labazukulu lapha ekhemba kodwa uNkulunkulu belokhu esigcinile bengasixotshi saye saze wagcina besinika incwadi so siyalungiselela ukuthiyana sigcwalise nasingaevangeli kaujohane sihambe lalo emazweni angaphandle ikosi lapha.
Ye, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi?
Dubo, ikuthi uNkulunkulu yena ekule nto ayifunayo ukuthi uyenze. Ungaze ujike kuthini, ulale ngendlala, uvuke lapho udinga imali yokunasini yokudla, ukotshe kusasa uswele, unikwe udinga mbithani tolo, hhayi uthi ara sihlala lokudla, sibonge ukuthi lokudla kokukorovela. Kwaze kwakade sengikhuluma nje sengile ploti yami sengiyakhile, sengihlalele eKenya. Free intenyo
uzwa njani ngakhonoko?
Hayi ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokho wawuphila nzima baba Sibindi?
Yeah, yaphila nzima kodwa ke saqinisela nje ukubona sathi nje lesithembiso ukuthi hayi umnikazi wathi hayi lingasungulule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakugataza kakhulu.
Yeah, yaphila njengeziphepheli kodwa ke into nje ukuthi umnikazi yena ngoba esigcina ngoba kwakungalanto angazi basibopha bakuyekela kuphela kugcine bakuyekela kulalapho abakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wake wabotshwa khona yini usanda kungena?
Ngathi mina ngokwami binafi angeke ngibotshwe kodwa abanye babotshwa khulula babotshwa njalo nje mina ngakusiyela manga uNkulunkulu wangivikisa kuze ngaze ngathola izincwadi.
Ye, akukhulumeke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa uloku ubonga ubongelo uhulumende wakwele Kenya?
Hayi, ngiyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sigcinekile kade sihlezi kahle sihlela dubo sesithembe nje ukuthi yana siyahambisa ivangeli kaNkulunkulu ngisikhululekile singala dubo njalo singalakho lokho ukuthi yana endlini endlini ngiyayirenta ngingahamba nje koyina singa oyahlala ebhadala mbani udibo lapho olukhona kathi esingi-free ngoba ndembi yami suka lapha ngiqonde emzini othi ngiwami.
Umnumzana Agrippa Sibindi ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane esakwele Kenya kumbe i-citizenship ye-Kenya. Ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 ese-Nairobi khona ngale ngase-Kenya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken kanye losowabo wakwele Bhilithani umnumzana James Cleverly namhlanje bethekelele indawo efikela ababalekela impi kwele Ukraine ukuthi bathole uncedo lokuphephela eNgilandi. UBlinken usebethekeleleni eLondon okwesihluku ezimbili emhlanganeni ophathelane lokuncedisa eleUkraine. Umongameli Joe Biden weleMelika izolo wethekelele esigabeni seCalifornia lapho abike ngohlelo lwakhe lokuthuthukisa ezamabhizimusi emadolobheni asekhunjini lolwandle olubiza izigidi ezingamakhulu ayisithupha amadola $600 million lokunceda lezi ndawo ukulwisana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho eZimbabwe zithi kuyethusa ukuqhubeka kokugugudeka komnotho welizwe. Umkambo omnyama lawo ubikwa ungadedeli muva ngenxa lanxa uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-RBZ Financial Intelligence Unit lusithi kukavalwe izikhwama zokugcina imali emabhanga zamankampani labanye abantu ababikwa kuyibo abakhwezela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lamhla idola elilodwa lemelika emkambo omnyama belithengwa inkulungwane ezilichumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Kuthi emkambo kahulumende, idola elilodwa libiza inkulungwane phose eziyisikhombisa, i-$6,597 zimdollars. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa babhekane lobunzima ukuthi bathole idola lemelika.
Iyaqhela ngoba abantu abaningi bayaphuma emsebenzini ngendaba zokuthi amakampani amanye asevala, yikho sibona abantu begcwele yonke indawo bezama ukuthi baziphilise kulobunzima. Sekungathi kungaba lezi ndlela zokuthi kube lama-safety nets, abantu bathole ama-cash transfer azabenza ukuthi babe bephila okwamanje. Bathwele nzima abantu abazisebenzayo. Akulula ikakhulu ekuthengiseni lapha.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi okwenza amabhizimusi aqhubeke ehlela intengo yempahla elandela umkambo omnyama yikuthi abathembi iziphathamandla ezikhangele ngemali.
In any economy, a black market is our corner. So, a problem yetu lapha, as it is if you trust. A worst mistake engathi iyenzakele, ama rates amuve within a space of a week before our market by more than 100%. And kono kuyana kuyathatha confidence from. Sebe bona ukuthi i-formal marketing anilandela i-black market instead of the other way around. As address a mini trust issue, then from there we can then build a proper economy.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, i-NUST, uthi ukuqhubeka komkambo omnyama lokukhuphuka kwenani labazisebenzayo kuncindezela umnotho welizwe ngoba kungekho okuzuzwa nguhulumende.
Economy yethu 80% iku-informal sector. Njalo lokhu ikhule i-formal sector. Ukuba khona kwe-informal sector kutshengisela ukuselakala kwe-formal industry. Ububi mhlawumbe ngoba le lizwe elibuswa yi-informal sector emnothweni wayo, uhulumente uzalahlekelwa yinzuzo. Akubi lokukhula lokhu esingakubona kusenza ilizwe laneni sikuncintisana namanye amazwe kwezomnotho. Siyanenzelwa buya ngabuye ihla ngenxa yokuba khona kwe-informal sector.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-Reserve Bank of Zimbabwe, i-Financial Intelligence Unit, lubeke ukuthi selumise ukusetshenziswa kwama-akhawunti amakampani kanye labantu abalichumi lasithupha, i-16, ngokucabangela ukuba yibo abakhwezela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Lanxa lokhu sekwenzakele, isimo somnotho siqhubekela phambili sisiba nzima okungela mkhawulo njalo kungakhanyi isiphetho. Osomabhizimusi abasacathulayo bagcina bebanjwa ngamandla okuphuma lamaqhinga angabenza beqhubeke besebenza njalo bengahlukunyezwa yikuwa kwedola lelizwe. Lokhu kugoqela ukuthengisa ngedola leMelika kumbe njalo lokufaka intengo zempahla zabo ngedola leZimbabwe kodwa lilinganiswa ngesilinganiso somkambo omnyama. Umehluko phakathi kwentengo yemali obekwe libhanga lelizwe uqhubeka uqhela ngesiqubo nxa kuqathaniswa lesilinganiso somkambo wensitha. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabantwana abancane ababiwa sebengena okungekho emthethweni endaweni zokuthengisela utshwala kungenxa yokuswela ukudla lokunye okufunakalayo nsuku zonke isikhathi empilweni, abantwana laba abaleminyaka iphansi kwelishumi lasitshiyagalombili 18 bethengisa impahla etshiyeneyo bengananzeleli ukubana bephula umthetho. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana laba bathengisa amaqanda, igwayi, amazambane, iziwiji lokunye. Amapholisa athi akuvunyelwa ukuba benze lokhu ngoba bephula umthetho we-Liquor Act. Osakhulayo okunhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abantwana laba kabazenzi ngoba sibi kakhulu isimo somnotho eZimbabwe.
Isimo somnotho asibanga kuhle wonke umuntu udinga imali, umama, ubaba, ugogo, uanti, lo mntwana layo isedinga isimali. Yikho sithola ukuthi umntwana layo sesithola isesemabhawa, isesendaweni lapho kulabantu abadala, abanathayo, okwenziwa yonke into umntwana angamelanga abe ibona, yena sesithola esephakathi khona phana ngoba kudingwa imali layo sengothengisayo, kumbe usetshana lo mama lapho mama athengisa khona.
Kodwa omele amalungelo abantwana njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi abazali yibo abenza abantwana bethengise impahla etshiyeneyo endaweni zokunatha utshwala.
Umthetho lo mthetho ufundiswa ngekhaya. Mina ngaze ngilibone lizwe elihamba liboda lisifundisa abantu imthetho. Xa kuthi abantwana bezibavu balalela bahle nibalo mthetho, umthetho wangkhona babe ufunde ngekhaya, kabawufundiswa nguhulumende. Kungakho nxa umntwana sesephula umthetho welizwe, kuthi ukuthi ngekhaya kuyekethisiwe, ubuntu kabusekho ngekhaya obokufundisa umntwana imthetho okumele ayilandele.
Owesifazana ocele ukubizwa ngokuthi ngumagigwana uyakulandula lokhu.
Okwenza sekuthengisa sonke umama, mntwana, gogo, ebhawa yindaba yokuthi isikhathi ngani satshintsha safana lasendulo. Udubo soluluningi kakhulu, ugcine ubona ukuthi umama angathengisa lo gogo lo mntwana siyothengisani sonkeni nizame ukudinga imali ngoba into zijikile akusafana ndakudala.
Igqwetha umnumzana Ephraim Ndlovu uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana bengene endaweni ezingafanelanga ezinjengebhawa.
Nxa kubhaliwe khona phana ukuthi no under 18 kutsho ukuthi kakumelanga sithole abantwana kulezo ndawo. Abazali abatholakala belabantwana khonapho lephula umthetho. Labantwana abathunywayo ngabadala ukuthi bayethengisa endaweni ezinjalo kakulunganga khonokho, kuyephula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abanikazi bamabhawa abalakho ukubotshwa uma bevumela abantwana ukuthi bengene endaweni zokuthengisa utshwala.
Singananzela iLiquor Act icho kahle ukuthi akumelanga kube lo umnikazi kumbe labana abasebenza kumabhazi kumbe kuma night club abayekela abantwana bengena bethenga utshwala. Sicela uZulu ukuthi kungaba le ndaba ezinje kumele basitshele njalo umthetho uzabajezisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo emela amalungelo abo uSinqobi Zithanyathi uthi ngumlando womuntu wonke ukuqeda lolu dubo.
Sokumele abantu emalayinini kumbe ngikhaya kuma communities lapho kube le stand or some form of agreement okwenziwayo ukuthi ikakhulu nxa kusemalokitshini badala bebona umntwana wakozibani ukuthi bamtshele ukuthi hamba ngikhaya. Even lama community leaders njengama councillor or chairperson abama residents association they could be involved abantu bafaka amakhanda ndawonye.
Ezinye ingcwethi ezilwela amalungelo abantwana zithi kuzabanzima ukuthi udubo lolu luphele ikakhulu nxa umnotho ugugudeka ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTo Bias Mudzingwa.
Lengakhohlwa ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lweziphepheli emhlabeni jikelele ele-World Refugee Day. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke, kodwa singeke hlukane othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-commission eqondisa ezokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedalela labo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonaka ama-nominations calls. Amakhansela amahlanu aweGwanda North azise ukubana setshiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzura ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Namhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-20 Nhlangula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.